ngizathanda ukuthi ngithi mina ngichasise ukuthi i-youth community radio station yona kahle kahle ikhona koBulawayo lapha i-project le. Thina kubuye kithi mina engikhulumayo yimi director owakhona, then ke kukhona abanye nje engathi mina o-programs officer engathi ngu-Dennis Ngwenya, sibe sesiba khona laye omunye engathi mina ngu-Trevor, u-Trevor Mhlanga.
Ube umsakazo lo we-radio community station onxanelwe abatsha, lingathi livele lihloseni ngokuqalisa
iprojekthi leyi? Indlela engancedisa ngayo koBulawayo lapha ingancedisa abantu abatsha, ngoba abantu abatsha kakhulu kakhulu baningi lapha koBulawayo, njalo kabanikwanga ithuba lokuthi labo baziveze, kumbe ngithi mina iplatform bayinikwa ukuthi njengabatsha bazibone labo lokhu abakwenzayo, ukhitshwe emsakazweni indlela abayifunayo.
Njengomsakazo osungulwayo njalo lisebenza labatsha, i-YFM idinga luphi usizo?
Esikudingayo thina njenge-YFM ikakhulu kakhulu singathi thina yimali, ngoba ikakhulukazi singakhangela njengakathisi ungafica ukuthi khona lanxa ngathi kuthiwe khona sokuthiwe nakho imali yangkhona le u-aplayela ilayisensi yakhona laphana kuyabhadalwa imali. Ngiyabona ukuthi kule mali ebhadalwayo laphana for i-period, ilayisensi yakhona for i-period of 10 years. Yikho-ke lolo ngolunye usizo esizingathi sikhala ngalo nje ukuthi abangasisiza.
Okuvele kwalenza laqala lolu hlelo lokuqalisa umsakazo lo kuyini?
Qala lolu uhlelo ngathi mina i-project lisananzelela ukuthi lapha koBulawayo abantu abatsha kakhulukazi uzafica ukuthi khona kwezinye izindawo balawo amathuba okuthi khona labo babe involved kumedia, okwenzela ukuthi labo bazibone. Singakhangela ukuthi khona ikakhulu ku-arts, sizafica ukuthi baningi kakhulu abangama-artist abagcwele lapha abenza into ezehlukeneyo abangalalo lelo thuba lokuthi khona bazigcila kusebe phakathi kwe-program zabo emoyeni njengakwamanye amazwe.
Balaleli abafisa ukuthi baphathise kuhlelo lwenu lolu lokuqalisa umsakazo lo koBulawayo, bengakuthola ngaphi Ncube?
Ngathi mina nganika nje ama-contact details nje ukuthi ngithi mina cellphone yami, cellphone yami inamba yakhona ngu-0775574202, enye futhi isibili layo ngu-0773586444.